So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili ekuseni siku 17 kumpalakaze 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumongameli we South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene nomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana nomkhokheli webandla le MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Nhlanhla Mankwenti wenu ukhangelelwe ukukhwezwa emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuxotshwa ngumongameli Mnangagwa.
Ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yako Khumalo ukuhlubuya wena ongushiroda ubatshele abakuKhumalo amantungwa wokuthi inkosi yenu ngesibani. So lokho kwenze uMnangagwa isikhaso sithi inhlamba enkulu ebantwini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa.
Mase kuthi umama phambi kwabantwana ephelo labantwana akusiphathi kahle futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi bezingenela ibingangeneli ngani bese sebonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Oyengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene nomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ngemva komhlangano lomongameli Mnangagwa, uMnumzana Mbeki utshele intatheli zindaba ukuthi eleSouth Africa lizimisele ukusiza eleZimbabwe ukuthi lixazulule ingxaki elibhekane lazo, njalo wabuka ezinye inhlelo zikahulumente. UMnumzana Mbeki ukhangelelwe ukuyabona umfelwakwazi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uGrace. Uthe leSADC lizimisele ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya zethulwe. Ibandla leMDC lithi liza kwethula umbiko opheleleyo ngomhlangano kaMnumzana Chamisa loMnumzana Mbeki. Ibandla leMDC kobulawayo lithi udaba lokuxotshwa kwenduna uMnumzana Felix Nhlanhla Mankwenti wenu esihlalweni lufuqwa ngezombusazwe ebezingamelanga zingenele kulo. UMnumzana Ndiweni obesazakala ngokusola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu ususe esihlalweni ngeviki edluleyo ngoba idale lezinduna ele Provincial Chiefs Council lithe njengoba umfowabo kaNdiweni uJoram Wakhweza udaba lokuthi nguye okumele abe yinduna kufanele uNhlanhla Mankwe asuke esihlalweni. UMnumzana Ndiweni ubikwa eza kusalolu daba emthethwandaba namuhla isithi kumele abuyiselwe esihlalweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDC kobulawayo uMnumzana Swithin Chirohodza ukuze sizwe ukuthi bona bami ngaphi ngalolu daba.
Into esiyibona lapha sibona ukuthi awusiwo mlandu kababu Dambudzo uNangagwa ukuthi akhekhele abantu beNdebele inkosi yabo, kumbe yena azithathe abe yinkosi yakoNdiweni abe sesiba nguye obeka inkosi koNdiweni. Indaba kaChief Ndiweni vele ihlelwe imuli yakoNdiweni, yena okwakhe njengemkhokheli yeZANU-PF ithatha esingathi ngesikhiwa ikwasetha ukuthatha khonoko abe nibe khona ayikhona ukuthi yena abe sezenzi inkosi yamaNdebele. Akula nkosi yamaNdebele kwaMnangagwa vele ayisabibe khona, ngoba phela yena usebenzisa umthetho lo e-local government act owafakwa ngamakhiwa eRhodesia ukuthi babe busa inkosi zethu. Kodwa phela into esiyaziyo ukuthi ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yako Khumalo ukusubuya wena ongushiroda ubatshele abakuKhumalo amantungwa ukuthi inkosi yenu ngisibani. So lokho kwenziwa umnanga kwayisosibi inhlamba enkulu emandeni ukuthi yena abese bhala ebatshela abantu besiNdebele undiweni kayisiyonkosi. Ngibona phela lokhu ukwenza vele kuhle kutshengisa ukuthi kahle kahle nguye phela umuntu vele owayesesidukudukini ngesikhathi sekugrawundi.
Kodwa-ke yena uhulumende uthi kangenelanga kudaba lolu ngoba lona lwalethwa kuye uhulumende ngabakhona ngale kondiweni njengoba kuthiwa ukhona owayemele abe nguye induna.
Uza ungananzelela mfowethu, phela asifuni ukuthi sitaziye indaba zemuzi thina esingakukhuluma nje abantu be-MTC into esizibona kubhangazi. Kodwa ungakhangela imuli yona ithe yona bayananza ubukhokheli bukabani buka-Chief Felix Lilata ndiwena. Okuzananzelela ukuthi bakhona abanye abalokuzanana nabantu abezanupiyo yiba asebeletha lolu udaba kuzanupiyo ngoba phela baswela usekelo emulini ngabalayo isupport emulini. Nga kubehlala phansi lokhu uzenini njengomdeni kuyakhanya sobali ukuthi umuntu vele owavela wathiwa khona phana ethandwa ngabadala nguyena u-Chief Nhlanhla ndiwena. Abanye laba sikwazi ukuthi balobungani abantu bani abavele behlukuluza abantu besiNdebele, abantu abathatha inkomo zamaNdebele ezandleni zikabani zika-Chief Khayisa Ndiweni, inkomo ezakhulunywa sikhathi u-Chief Khayisa Ndiweni ebhubhile emngcwabeni. Kwakhulunywa lezo nkomo, yizinkomo lezi esezijunula phela abantu bezanu-PF ukuthi u-Chief Nhlanhla wayekhuluma lokhu into esacabanga ukuthi ifikake into esicunula laba abantu bezanu. Njalo ungananzelela nxa kubekwa inkosi esiNdebeleni phela kulomthetho, kulomthetho. So imuli nxa isibuya yahlazi indaba awusiwo mlando wezanu-PF ukuthi ingeneye.
Lo mnumzana Sweden Chirota isikhulumeli sebandla le-MTC kwaBulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-shortwave 4930, 13860, laku-15460 kHz. Ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, laku-15460 kHz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa. Amacala la abalisa ukuzama ukumbulala, ukuzichadisa umyeni wakhe egula, lamanye amaninginengi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu.
Ayi, yazi sikuzwile impela lezi ndaba zokuthi unkosikazi kumbe ngithole ngunkosikazi kumbe unkosikazi kaChiwenga ungenele ngamaphoyisa ngizakhi yambopha. Okokuqala njena njengabantu besifazana masekuthathwa abantwana, okokuqala thina sibekela abantwana kakhulu, masekuthiwotha umama phambi kwabantwana ethathelwa labantwana, hayi akusiphathi kahle. Futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi ngemva kokuzwakala kwamahemhem ukuthi lokuhilizisana phakathi kwakho unkosikazi Chiwenga lokwakwakhe usengenelwa yizakhi, sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube lokuhilizisana kumbe bahlukane. Izakhi lisingenela ibingangeneli ngani bese sebonke izinto zisahamba kahle phakathi kwabo. So njengabantu besifazana kuyahlukumeza ukuthi yebo uyaboshwa kodwa wayeboshwa ngemva kokuthi usenokuxabana nowakwakhe.
Ye, siyabona njalo ukubana kulo daba lwabantwana lapha obatshoyo bona labo singathini ngokubotshwa komuntu ongumame labantwana ikakhulu onjengayo bele esithunzi emphakathini bekumele kwenziweni ngokubona kwakho?
Yazi ngikhathazeke kakhulu ngabantwana ngoba ukuthi abantwana babe ufakazi ukubona umzali wabo ikakhulu umuntu ongumama kibo ebothwa kuyinto ezahlalisa engqondweni zabantwana leyana kuyihlukumeza abantwana abezakhe bekumele kube lenye indlela abayenza ngakhona ngoba unkosikazi Thuwenga ubengabaleke ukhona eZimbabwe nxa kade bemdinga bekumele kube lelinye indlela abayenza ngakhona loba nje athunyele noma umuntu omtshela ukuthi uyafunakala ehofisini elinje basemapholisa nombe kuse-ofisini lezakhe athunyelwe ngoba ngoba simazi engumuntu okade engunkosikazi ka-vice president angiboni ukuthi ukubaleka kwakhe bekungaze kube lula ukuthi nxa bengasathongi ukuthi akazizile ubezobaleka bekumele izakhe ibe lenye indlela yokuthi bambophe kodwa bengambophi phambi kwabantwana ma kuyikuthi abantwana bebekhona kungangcono bathi bambekele umlayezo wokuthi akafike e-ofisini elithile ngesikhathi esingaka bese-ke ekutha-ke after nxa kuyikuthi akasafika ngakulelo ofisi sebezosuke ngayenza elinye icebo lokuthi bamthole ma kuyikuthi bamcelile ukuthi afike e-ofisini wangasafiki ukuthi bambophe phambi kwabantwana okokuqala kuhlukumeza abantwana isithunzi sabo abantwana nje lakibo nje bazohlala behlukumezekile isithombele siyane sokubona umuntu ongumzali wabo umuntu ongumama wabo ebothwa asithoze sisuke ebantwaneni bazoba sebengabantwana abahlukumezekileyo emoyeni okwesibili isithunzi sakhe yena unkosikazi Thuwenga njengomuntu oyaziwayo kunolokuhanga nje ukuthi abonakale nje sephonga umndelelo abotshwe laphambi kwabantwana kumele kucathangele ukuthi kwenzani esithunzini sakhe kwenzani ebantwaneni so angicabangi ukuthi lo ohambe wayambopha uqale wakucabanga yini uma efika esenza isenzo lesiphambi kwabantwana ukuthi uke wakucabanga yini ukuthi kwenzakala le bantwana ngoba noba yena lecala abantwana balacala abakudingi ukuthi bahlukumezeka leyo ndlela ngoba icala lenziwe ngumzali
unkosazana Victress Mathuthu uxoxela yena-ke engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-South Africa yesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba leli chronicle lithi iningi lezitolo kobulawayo leMathebelele North ziqalisile izolo ukuthengisa impuphu ngentengo ephansi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi nguye ozababhadala indleko zokuthengisa ngalintengo ama-subsidies ngesiNgisi. Izitolo lezi zivalisa i-OK, Zaphalala, Greens nezinye njalo. I-10 kg ibithengiswa nge-$50, i-20 kg nge-$100. Iphephandaba leli Herald lithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingu-242 sezibhalisele ukuthola incwadi zokuhambisa ezama-passports. Lokhu kulandela ukukhutshulwa kwembadalo yawo. Yafika ku-$318 ngamadola eMelika kulabo abahlala kwamanye amazwe. Ngakho uhulumende uthi uhlelo lakhe luyasebenza njalo luzaphathisa ukuthi abantu bathole ingwalo zama-passport ngesikhathi esifaneleyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp njalo sithandele ukuxolisa kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje asilive stream kukhasi lethu leFacebook ngoba imitshina yethu ingani ayihambi kuhle.
Mina igama lami nginhlanhla kaSangweni. Ngikhuluma ngila eGoli. Longeze sisabuswa ama-president thina singumthwakazi. Asikwazi ukuya ndawo. Thina okwethu kubana sibuswe ngamakhosi noma ngathi inkosi. Ukuze into zethu zibuyele phambili nje esimweni esasiyisona kwakudala kwasekuqaleni nje. Ngoba khona lokhu kulahleka kwamasiko ethu. Yonke leyo nto isidalela thina amashwa ezimpilweni zethu. Isizwe singalawa amasiko sifile sona. Asibambananga, sihlukana phakathi, sihlukaniswa yini? Ngikubuzwa ngama-president. Ilizwe laseZimbabwe alimelodwa, umthwakazi ame yedwa. Thiya sihlukumezile ukusa kwamalanga. Abazali bethu bashonele ezimpini abatholanga lutho. iguguraunde yabuya yathanyela umhlaba wonke uthule wabheka basehlangene labantu abaningi inja ikakhulu bona la South Africa abafuna izwe lapho kodwa abakwazi ukuthi baqalele phi ngoba ivoti ayisebenzi kwamthokazi yiko nje lokho engakusho
hayi gama lami ngisibusiso ngisacela ukuthi ngiphathe nje udaba lwami oluphathelane nonhlanhlama nkundiweni lolu daba lungiphatha kabi kakhulu lubuhlungu ngoba onhlanhlama ngwe ngicabanga ukuthi akusibo induna lezi zibekwe ngabantu noma uhulumende zinduna ezisukela emuva le womzilikazi bayeza nabantu so ngezinduna okuthiwa ngezebhinga lezi esingazaziyo ukuthi zazikhokhelwa yiphi inkosi esezikhokhelela ukuthi kufakwe kupolitiki kuthiwe undiweni akasuswe ukubekwa uduna akasuswe undiweni kubekwe bani iinduna ezibalwayo nje kuthiwa zinduna zangamampela zimbalwa kakhulu kakhulu loko okunye yiloko kwefekhi lokho obethatha abantu bezano obethatha umntaka mina ngagwemembeke abe yinduna sibona ukuthi uzoba induna ekhokhela abantu induna vele mthabo zinduna ezazibekwe yinkosi esizaziwa lokho okunye okuninginingi lokho hayi kuyangethusa yiyo nje into engiphatha kabi kakhulu wenzeni umdlandla ngoba bamlandelela kangaka abake behlukane naye
okhulumayo undiweni okuzwisa ubuhlungu ngondiweni oyisizalwane sakithi emfowethu ngokuzalwa ngenxa yokuthi ilizwe lakithi leli layenzelwa into okuthiwa yi-constitution kwaba lesigaba sokuthi kumele umuntu abe ne-freedom of speech akhulume okusemoyeni wakakhuphe kodwa namhlanje manje engikukhangelele ukuthi akhulume iqiniso umfowethu ame kulo engagxeki lokho kodwa igxeka kuphela into embi sibekukuhle nakulabo noma akhuluma kubo kwenza ukuthi bakuzwe babhale ngabantu abafisa ukuthi nabo baqondisise babone ukuthi bayaphambanisa balungisise izibhebhe so okusemoyeni wami yikho lokho kumphatha kubi kakhulu
eyi mina inkinga yami ngalo mna ngingagwalo president angazi ukuthi amandla gagaphela kanjani entweni angafanelanga ukusondela kuzo izinduna amakhosi yithi thina umphakathi esizikhethayo sizifaka emphakathini hayi yena ukuba namandla lokuthi uyaxotshwa izinduna wayexotshwa undiweni kukusiphi isisekelo sombuso akusebenzisayo woneni sifuna ukwazi ukuthi woneni undiweni angeke axotshwa amakhosi phela thina yithi esikhetha amakhosi siwafaka embusweni enjalo yithi thina abantu esiwakhipha khona embusweni uyalahleka mna ngigagwayo lost uyalahleka into zakho ofanele zikhangelele ezokuvusa i-economy yelizwe hhayi ukutshona elandelana namakhosi
umnangagwa uyithatha phi i-right yokukhipha amakhosi akithi esintwini le ndawo kufanele singabe ingenelelwa yinkosi hhayi yena umnangagwa usekubonile ukuthi lo muntu uyitreti kuye yingakho nje semkhupha laphaya ukuthi abafuni ukubona umuntu wesintwini ovusa ikhanda wonke umuntu wesintwini ovusa ikhanda bayagongoda bese ngena endaweni yomfazi kaChiwenga ipolitiki leyabayenzayo so sekubona ukuthi ingcono amxoshe kodwa impa iphelanga ikhuyi sabuya futhi uChiwenga uzolususa umnangagwa futhi njalo lokho kuye kwenzeka kumnyama kubomvu phepisani sangwene enkaya
basakazi bakastudio 7 linjani bantwabethu lani lonke beZimbabwe siyalibingelela labalaleli bonke bakastudio 7 namphezu kwahulumende lo ohambe wakhuluma emhlanganweni kambe sho kusengezimithwila ngalivaleli nxa ekhuluma uyabethi thina ngapha eZimbabwe kasizwa yini bakithi lusizo lolu
Okay ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo sithanda ukuxolisa ukuthi asilive streaming namhlanje kukhasi lethu leFacebook, kodwa siza kwenza njalo kusukela kusasa. Imitshina yethu isilungile. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labafuna ukwehlukanisa ilizwe leCameroon ngabakhuluma ulimi lwesiFrench lolwesiNgisi selithumbe abantu abangamachumi amane abakade bencintisa kukhetho lwamakhansili kulelo lizwe ngendlela yokumisa ukhetho okufanele lwenziwe ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Uhulumende uthembise ukukhulula abathunjiweyo njalo avikele abanye abancintisa kulolu khetho kanye leziphathamandla eziluqhubayo ngoba isithi ufuna ukhetho luphumelele. Omunye othunjiweyo utshele intatheli zindaba ukuthi ujeziselwa ukuthi kalalelanga isixwayiso seqembuleli esokuthi akufanelanga kuvotelwe umuntu kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lwamakhansila. Umongameli weCameroon umnumzana Paul Biya uthi ilizwe lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili. Ukhetho lokudinga umongameli weUganda luyasondela njalo umhlabeleli olodumo wakulelo lizwe uBobby Wine uthi uzimisele ukunqoba kulolu khetho akhulule abantu ngoba esithi umongameli Yoweri Museveni walelo lizwe osebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 unguntando kayiphikiswa. Umongameli Museveni laye uthi uBob Wine igama lakhe lokuzalwa kunguRobert Kyagulanyi isitha esingafuni ukubona ilizwe lithuthuka njalo wamthumela amapholisa ohlobo lweriot. UBob Wine ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khonapha eWashington DC. Weziphathelane lokwenzakala eMelika namhlanje. Umongameli Donald Trump izolo uthe umelele ngabomvu ingxoxo mpikiswano e-debate lelunga lama-Democrats elizakhethwa ukuthi lincintisane laye kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wodwa usole ikhomishini ezimeleyo esile minyaka eminingi iqoqa lolu hlelo esithi ithatha uhlangothi njalo ayimsekeli. Ngalokho, umongameli Trump ubize ikomiti le ngokuthi ngama-Trump haters and never Trumpers, lapho eloba enkundleni yebulenjini eTwitter. Uthi ikhomishini le yake yaxolisa eminyakeni emithathu edluleyo ngokuguqula umsindo we-microphone ayisebenzisa kungxoxo mpikiswano yakhe yakuqala lonkosikazi Hillary Clinton, laye wayencintisa kukhetho olufanayo emele ibandla lama-Democrats. Umnumzana Trump uthe njengomongameli kukuye ukuthi ingxoxo le ye-debate iqhutshwe njani njalo kuningi angakukhetha ukwenzela ukuthi achiyane lekhomishini le athi ithatha uhlangothi. Njalo uthi ikhomishini le ebizwa ngokuthi Commission on Presidential Debates ayila mvumo yokumkhulumela. Umongameli Trump uthi uzimisele kuma-debates lawa njalo engaphatheka kwamathathu kukanti kulembali enhle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ikhomishini le eyabunjwa libandla lama-Democrats lelama-Republicans iphendule umongameli Trump ngokuvuma ukuthi ngempela kwaba le ngxaki nge-microphone kodwa hayi ngendlela athi kwenzeka ngayo. Njalo ingxoxo-mpikiswano eziqoqayo zilungele umbuso okhululekileyo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Yebo ke izolo yasenilisanga ukuthi siliqhonsele umculo kaEndinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa kungundumiso moyo ocula iseSouth Africa kodwa ekhulele eKhanyandavu eLupane wafunda leCholocho. Siqhonsa umculo wakhe isisondela ke iKhisimusi. Izolo besilizwe inzwisa nje yalo umculo.
Ibona abantwana bami, bonga ngisenda yeyini. Ibona abantwana bami, yeyini, yeyini. Dala ngingekho, manje senkona. Dala ngingekho, manje senkona. Yeyini,
December singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene nomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. umnumzana Nhlanhla Mangwendiweni ukhangelelwe ukukhweza emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokukhutshwa ngumongameli Mnangagwa. Inhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabaningi ngokuzithulela ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga emiswa emthethwandaba esetheswa amacala ambalwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.